sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphatha amandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho umongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU-PF abikwa enqobile yena isithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena umnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchazisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kaMnangagwa obikwe ngabezeki ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa ngola nto enjalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni so kathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
Umnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangithi stay out love uyaziba uyaziba bayahlanga kodwa hayi uyazi mina kangisabi umuntu kodwa bangithi usela baloko bangithi usela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini ezek lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Silokhu sikudaba lunye umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munemunye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau ukhangelelwe ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sfanda uxoxa lo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu encintisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eyenziwa ngakho uyafanele ahambe edaleni ye-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakale lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesikhiwa kulo istedal okuhambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye omnye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona, obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi amajaji akhona ayafanele acubungule yabo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini? Ukuthi kumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenza ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo-Nelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ngama-V11, i-constitutional court idale liza ukuthi onqobayo u-Nelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yi-ZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo khona zingathi azitshiyananga kakhulu, kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zombili. Okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Mondlo khona hayi lukhona ngokunye awuhambelani le-petition le-constitutional court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhwezwa kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZAC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukhu Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwawunza ngilawo babili sikhangelela ukuthi hayi bayabe bekhona, akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba, ikakhulu nxa kuyukuthi ibevele besemsebenzini. Njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oluqakatheke njengalolu ukuthi lizwa kale phambi kwamanye amajaji khona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili bayabe bekhona, sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwamajajizi awe-constitutional court lawo awavele ekhona. Yeko ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 amajajizi awe-constitutional court sibekuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabojaji bona laba? Kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa, omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala sithiwe lidale kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe, kokutsho ukuthi khona abaningi nxa abaningi bethe bapha umbono wabo, abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment, okutsho ukuthi bazakupha ilukuzela i-judgment ehlukene nalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF, ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujudge njalo kule image yedale okufuze ukuthi eyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujudge uthi xa uhamba bemudala ujudge vele umthetho kawazi lojudge ngojudge wamabandla wezombangazi ujudge omunye nomunye uyabe efuna ukuthi xa ijudgment yakhe iphosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojudge abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojudge abakuzarpf. Ngifuna ukukhangelela ukuthi ngojudge bonke ngojudge abazalisebenzisa umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedale bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamente njalo elilunga le-MDC Alliance ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo, 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 mzwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Biti oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumende weZambia zavumelana lomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Biti eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchari Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Biti.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what he was saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Biti awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba
weZimbabwe. Or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Biti. Umnumzana Biti wabalekela kweleZambia kuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Biti eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebheyili ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Biti akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje lapho esiyabe sikhangela ukuthi kukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance. kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende wele Ethiopia labasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kwele Iraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Itale lephalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakazwa ukukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubekela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo iza kuquka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwethi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com. Lidingwe lapho kubhale live talk, lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo. Lapho lamhla siyabe sicubungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo City ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqinisekelo weqembu lebulawayo esithi uJerry Sibanda utshele intatheli ezindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli. Uhle kube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona ethimini. Now he's facing a music wakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo futhi uzaba ukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi lokhu team isale kuphemile. CV yakhe yes, it is good, but ama-results must also go along with CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke, do your best, keep us in the league, umsebenzi wakho ukhona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka-Amin Somapiri laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngojikilobhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu leBulawayo Chiefs ngase-Asport. Iqembu leCapes United lizadibana lele Black Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leZPC Kariba lizancikinana lele Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elenkeze Platinum Stars lizadlala lele Nikrut ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela leRentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala lele Chicken in Emaclass kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forbidden. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me there.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uzambezi arts. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Sanda we Studio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetsheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelweyo ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana lapho kuvela khona amajaha njengaboSotsha Moyo, oTaurite Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leUzambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear lamanye amaqembu amaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Zuhlelo lwabantu woza woza Friday sile uZambezi Arts beculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
I like
ngoma lezi ke zikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemitshato ikakhulu zeba zisiko nasithandwa sami ngiyakuthanda sithando sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaninginingi ezikhuluma nje kwesi sikhathi ngezinto ezinjengesibona imvelo izinyamazana lako konke esilayakho kathesi
Lona ke leli qembu selisikhathi labunjwa njalo lisebenza kakhulu kuzekazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu
umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijale ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwala njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela siyafisa ukuthi bona sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngenye yezinto esingazisebenzisa ukuthi bona abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo siyabonga
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kulele njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhethu phela ngoba bengajayelanga ukubona abantu begqoke isintu ngithi wozaha woza Friday bangani mami libe nempela viki enhle njalo elokuthula igama lami ngu-Ezra Jesus Bani
Zambezi Arts liholwa nguLucky Moyo uhlelo Woza Friday ebesilethulelwa ngu-Ezra Jesus Bani we-Studio 7 ngesikhangele ebezikhokhela umkhokheli we-MDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho e-Constitutional Court isiphathamandla somanyano ye-MDC Alliance uMnumzana Tendai PT umiswa phambi komthethwandaba lamuhla olivalelisayo ngusithandekile Mhla
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.